Ya, ngiyabonga Baba Gandhi. Ya, ukubuya kweJackson lokhu kumbaxambile. Abanye bangani bayethuka, abanye kodwa sebevele sebeyilindele njengoba vele umbhoqazwe lo ubuvele usubhoqile. So abantu abaningi vele bawulindele kakhulu kakhulu. So sikhangele nje ukuthi kuzahamba njani ngokwahlukaniswa kwawezibhedlela lokuthi bazaqala ngobani, kodwa kusobala ukuthi into evele ifike ngesikhathi abantu sebeyilambele kakhulu ngokufiwa okwenzakalayo imihla lamalanga.
Wona umumo we-coronavirus ubusunjani khona ngapho esigabeni se-Texas okhona?
Ya, umumo we-virus lapha esikhona thina, actually ngise-Indian, umumo we-virus uqhame kakhulu ngoba kulokhu kusedlula amalanga, ama-records every day. Hayi, vele ama-counties wonke sibili ami mazonzo. Ya, amadlodlongwana ngenxa yokuba umumo lowo kawukhanye ubuyela emuva, ukhanye lokhu uqhama. So ugovernor walapho uHolocomb uthe abantu baqhubeke begqoke amamaski, lazo zonke izinto ezincedisa ukuthi lo mkhuhlane ungamemetheki.